kuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolesithathu mhla ka 9 kuMfumfu 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Angibona ukuthi ungabe kuliqiniso ukuthi khona khona intatshele izindaba ziphuma ezindlini zazo zisemsebenzini ukuthi zihlambaza ilizwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi intatshele izindaba labasebenzela inhlanganiso esezimeleyo kumele besekele inhlelo zikahulumende weZimbabwe. Kutsha umkambo eMbare Msika eHarare ulabantu abalahlekelwe yimpahla enengi ethengiswayo. Kwenziwa ukhetho kwele Mozambique olukamongameli ukhangelwe ukuba kuzanqoba owebandla elibusayo eleFelimo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele intatshele izindaba labasebenzela inhlanganiso ezizimeleyo besekele eleZimbabwe hatshi ukuhlala bechotoza kumbe bedlelana lezitha zelizwe elithwaliswe nzima ngamanye amazwe. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Umnangagwa wethule amazila namuhla emathuneni amaqhawe eNational Heroes Zekha obekungcwatshwa uretired colonel Chinga Dube owalwa impi yenkululeko ekuviyo leZimbabwe People's Revolutionary Army kumbe iZipra. Uthe kumele belandile indlela uMui ayesenza ngayo loba kwesinye isikhathi wayekhuluma iqiniso elethusayo emhlanganweni yedayi lePolitbureau elabaphantambo bakahulumende neleCentral Committee.
I call upon the media and communications fraternity.
Nithanda ukuthi ngithi kuntathela izindaba labenhlanganiso ezizimeleyo yenzani okusemandleni enu ekwakheni ilizwe. Amazwi aphazamisa ukubambana kwethu ngathi wafuni.
Inkulumo kaMnangagwa le uyethule ngesikhathi kubunjwa iziqondiso zomthetho we-Private Voluntary Organizations Act ezilakho ukuba kumise ukusebenza eZimbabwe kwezinye inhlanganiso ezizimeleyo okuthiwa zidlelana lamanye amazwe entshonalanga ethesa enye inkokheli yebandla leZANU-PF izijezo zenotho. Intatheli izindaba zithi amazwi kaMnangagwa alakho ukwethusa abathapha izindaba eZimbabwe. Umnumzana Njabulo Ncube, umkhokheli wenhlanganiso yabahleli bezindaba eyeZimbabwe National Editors Forum, uthi akumelanga uMnangagwa ethusele intatheli izindaba.
Angibona ukuthi ungabe kuliqiniso ukuthi khona khona intatheli izindaba ziphuma ezindlini zazo zisemsebenzini ukuthi zihlambaza ilizwe. Akuqondanga lokho.
Amazwi kaMnangagwa achothozwe njalo ngabakunhlanganiso ezizimeleyo. Umnumzana Mavela Sikhumalo, isikhulumeli senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, ngomunye wabasole okwethulwe ngumongameli.
Uhulumende before akhulume ngokuthi khona kusengadali ngabantu, kuyethi khona akuthande ukuthi khona lokho akwenzayo yesikhulumeli kambe kumela kanganani izifiso zikazulu wonke weZimbabwe.
Ekhuluma eNational Heroes Zekha, uMnangagwa uphinde wathi uMui uDube wayesaziwa ngokukhuluma iqiniso.
Sizamkhumbula ngeqiniso ayesitshela lona emhlanganweni yethu eCentral Committee lakuPolitbureau.
Omunye njalo oncoma imisebenzi kaMui ngumnumzana Decent Collins Bajila omele iluveve makhandeni edayile ePhalamende.
Ubekukhuluma kunjengoba kunjalo bese kusithi wena nxa usukuhluza ukucaphule kumbe kukujabulise, kodwa yena uyabe esekutshile. Kuqakathekile ukuthi njengabantu esiphila phakathi komphakathi sibe yilabana abantu okuthiwa abantu abaqageli ukuthi unakanani, kube mzeke okufisayo nokufunayo, abantu bakuthande ngenxa yeqiniso lakho, bakuzonde ngenxa yeqiniso lakho.
Umnumzana Samuel Sipepa Nkomo owake waba ngumphathi ntambo kahulumende uyakusekela lokhu.
Kabe waye next kubatshela, umnangagwa kubatshela, and I think that everyone else Na indi wrong, uti nga ikulu mudi wrong. You need to read this book to find uti. He was very straightforward.
Banengi abantu abavalelise uDube bagoqela umnumzana Sihlangu Dlodlo umqondisi weqembu lenguqu eliyayilendaba.
Ngesikhathi nxa into sezinzima kakhulu izimali zingasebe ube ngalali.
Umunye owayesaziwa ngegama lokusoma elithi Comrade Embassy Dube ngesikhathi sempi yenkululeko wazalwa ngomnyaka ka-1941 eMatobo wayekudale leZipa High Command. UDube obhubhe esibhedlela seMatter Day Hospital kobulawayo ubele sifo sezinso. Ngimele isitudio 7 seHarare ngimnqazelo Zindlovu.
Kule mpahla enengi ebiza izigidi ezimbalwa zamadola eMelika etshengiswa lokusihlwa kulandela kulumatha komlilo ovuthayo eMbare Musika eHarare. Iziphathamandla zeHarare zithi akwaziwa ukuba umlilo lo ulunyathiswe yini. Amapolisa athi asehlolisisa isehlakalo lesi esithi abanye abathenga bedengisa impahla bengelampahla yokuthengisa. Abantu beMozambique bavotile lamhla kukhetho lokudinga umongameli lamalunga edala lepalamende. Incwadi zisithi unganqoba ngeqembu elibusayo eleFrelimo eselibuse kusukela ngomnyaka ka-1975. Abancintisa kusikhundla sikamongameli uMnumzana Daniel Chapo webandla leFrelimo, uOsofo Momade webandla eliphikisayo eleRenamo elalingelesibili kukhetho olwedlulayo, Lutero Simango weMozambique Democratic Movement, loVenancio Mondlane ozimeleyo njalo osekelwa ikakhulu ngabatsha. Uze sihlaziye lolu daba usithandeke emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe engumsekeli kamgcini sihlalo weboard ye-Rural Communities Empowerment Trust.
Endithanda ukuthi sikukhwabithe ngeMozambique ukuthi abahlali lenkokhelo yodwa okweminyaka eminingi. Abakhokheli bakhona bayalandela izinqumo zesisekelo sombuso waleliyalizwe. Yikho nje kathesi besiye ekhethweni, njalo besiye ekhethweni kunje okade vele ngumongameli uNyusi uhle wavele wakubeka sobala ukuthi yena kasondeli kulolo khetho. Ngakho-ke ubesuke egqoke wasekela omunye ukuthi uzathatha isikhundla leso sokuthi akhankasele ukuba ngumongameli. Ngakho-ke sithanda ukubatshayela ihlombe ngakho lokhu ukuthi bona umongameli wabo uyahlala isikhathi esithize abe sephuma. Njalo ngenxa yokuthi libandla libusayo kade lahlala isikhathi eside libusa, kungenzeka ukuthi athole usekelo, kodwa-ke bekulamanye amahemhem athoyo ukuthi hhayi abantu bathi bona sebefuna ukuthi-ke bathole ukuthi babuswe ngelinye ibandla. Mhlawumbe singabona ekathi singakukhangelelanga ukuthi ibandla elibusayile elinganqoba, so sizakhangela-ke sibone ukuthi impumelo yakhona iphume njani.
Siyabona njalo ukuthi yindaba efanayo kumazwe akuzwekazi le-Afrika lawo okuyiwo aletha uzibuse iningi alokhe ebusa. Ubona ingani lokho kuzaphetha ngani ukuzwekazi le-Afrika?
Ukunqoba kwama-liberation movements i-Afrika yonke jikelele yinto evamileyo. Kungani kunjalo? Kubangelwa ukuthi singananzelela abantu abavotayo kakhulu nxa kuthe kwafika isikhathi sokhetho ngabantu abadala. Ontanga abaningi kabasondeli kulolo khetho. Kungani ngiqalisa ngalowo muca nxa ngivula le nkulumo? Yikuthi bona labo bantu abadala abavotayo yibo bevele bephathekile kakhulu kwezombusazwe ekukhululeni ilizwi amazwe abo. Ngakho-ke singathi ngama-activists ayevele khona ngaleso sikhathi sebeze baguga-ke belaleyo into ekhona egazini labo, kuveza ukuthi bona yiba lokhu bevota ngobuningi, baphatheka bayarejista babe sebesiyavota. Okunye okumele sikunanzele ukuthi nxa ibandla lisembusweni lilayo yonke imachinery elingayisebenzisa ukwenzela ukuthi lingaze laphuma embusweni lo. Ngakho-ke ngokunye okubangela ukuthi ama-liberation movements angaze aphuma embusweni ngenxa yokuthi one, athandwa ngabantu bona laba abadala babevele beyingxenye yokukhululwa kwalawo mazwe bengama-activist ebesakhula sebeze bengabantu abadala njengoba babhalisile bavota. Kukanti-ke intsha yanamhlanje abaningi ababhalisi ukuvota. Ezigabeni eziningi njalo ama-liberation movements ayasebenzisa i-state machinery abaye belayo, baye bele mali, abanye bayasebenzisa imali okumele ngathi isebenzele izweni.
Lo ngumnuza Thembelani Dube, ingcwethi ecubungula ezomnotho lezombusazwe, engumsekeli kamgcini sihlalo webhodi ye-Rural Communities Empowerment Trust, ubexoxa ecingweni losithandekile emdlango weStudio 7 ekoBulawayo. Abanye abantu abasebenzisa iStarlink eZimbabwe bathakazelela ukuchipa kwayo, kube labanye njalo abathi kabenelisi ukuthenga ama-modems lokubhadala imali esuka kumajumi amabili amadola emelika kusiya kumajumi amahlanu ngenyanga. Loba kunjalo, ezinye ingcwethi kwezombusazwe kanye lezobulembu be-internet zithi iStarlink izaletha inguquko emangalisayo ekuxhumaneni kwabantu lokuthuthukiseni amabhizimusi atshiyeneyo. Ungqwele Dube weStudio 7 usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
Sokulenyanga iStarlink, inkampani kasomabhizimisi weMelika umnumzana Elon Musk, yaqala ukusetshenziswa ngabantu weZimbabwe. Ukuze umuntu asebenzise ukuthengiswa inkampani le, kumele athenge imodem ebiza $200 amadola eMelika, $200, kumbe $300 lengxenye yamadola, $350. Othenge imodem elentengo ephansi ubhadala $30 amadola, $30 ngenyanga, kuthi lo othenge edulayo ukhokha $50 amadola, $50. Unkosikazi Patricia Gumbo ohlala koBulawayo uthakazelela iStarlink esithi wayebhadala $40 amadola, $40 ngenyanga ukuze angene ebulenjini be-intanethi.
Ngathi sizwa neStarlink, we realize ukuthi sizabe siseva imali eningi.
Intatheli izindaba umnumzana lenindebelelaye uncoma iStarlink.
Intengo yayo ingcono kule into zabo iConnect laboTel 1 njalo iFast.
Abasebenzisa inkampani yeConnect bakhokha imali edlula $40 amadola eMelika, $45 umbe $87 kuthi $167 kusiya phezulu ngenyanga. Abasebenzisa iTel 1 babhadala phose ikhulu lamadola, $90 ngenyanga. Ingcwethi kwezemtshina yama-computers lobulembu be-internet umnumzana Robert Ndlovu uthi kunengi kakhulu okuza kuqulwa iStarlink.
Ama-company amaningi asela ama-services akathenga wawo, and also lama-speed ama-connectivities lokhu aseyimbuzi lama-bonuses i-connecti has launched a very good package. I think it's for $30.
Umnumzana Ndebele uphinde wathi kodwa iStarlink kayisoze ibhidlize amankampani asungulwa kudala eZimbabwe. Lokhu kugcizelelwe ngondlovu othi iStarlink ikhangelelwe ukuba izagxila emaphandleni.
Ngikunanzelele iStarlink is fixed, ayikho kusemsemini ikhonithi in terms of immobility.
Ondlovu uthi ukudula kwamagitsi eStarlink yikho okungenza ingathengwa kakhulu. Unkosikazi Busisiwe Mlotshwa laye usola ukudula kwamamodems eStarlink.
Abantu abaningi bayehluleka ukuthenga idatha le-$15 ngenyanga efonini. So amboni bebaningi abangakwanisa ukuthenga iStarlink e-$200 bese bekhipha ama-$30 ngenyanga.
Kambe iStarlink yabatshazwa kangaka ngabantu abaningi ingathuthukisa amabhizimusi na? Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Stevenson Dlamini osebenza ekolitshini yemfundo yaphezulu e-National University of Science and Technology uthi amabhizimusi asebenzisa ubulembu be-intanethi akhangelelwe ukuqhela njalo alakho ukuqhatsha izisebenzi eziningi kulandela ukuvulwa kwenkampani yeStarlink eZimbabwe.
Kuzenza lokhu esasikubona ukuthi kwesinye isikhathi siyathola ukuthi inethiwekhi kayikho, lokhu yabungasekho. Iza lesiqubo esikhulu, iza ngendlela ezakwenza abantu abaningi abalenhlelo zamabhizinisi ezisebenzisa umambule kube lula kakhulu ukwenza ibhizinisi.
IStarlink ikhethe ukusebenza nenkampani yeTel 1 layo eyenza okufanayo. Lokhu sokumangalise abantu abaningi eZimbabwe. Ingcwethi kwezemtshina ye-Information Technology umnumzana Prosper Giane uthi lobo budlelwane buzasiza iStarlink kakhulu ngokwenza imitshina yabo itholakale lula elizweni.
iTel 1 bagcwele ilizwe lonke,
njalo balama office ilizwe lonke ongadala ukuthi kube lula ukuthi lo muntu ngomuntu lapha bekhona asengayathenga kothelwane kumba thenge khona ebulembini lapho ngendlela zenezizo okuthengiswa ngayo.
Starlink sisabalele emazweni amanengi kuzwekazi leAfrika lasemazweni athuthukileyo lamanye. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingungqwele Dube.
Zizizwe ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Umongameli wakwele Melika umnumzana Joe Biden ukhulumisana ecingweni namhla lomkhokheli wakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu ngebutho lakhe elihlasela ngamandla kwele Lebanon leGaza. UBiden utshele uNetanyahu ukuba kasekeli isifiso sikaNetanyahu sokuthi kulakho ukubhomba izakhiwo ezilezikhali zohlobo lwenyuklia kwele Iran kulandela ukuhlaselwa lelizwe leli ngama-missiles afika phose amakhulu amabili ngeviki edluleyo. Idala lephalamende kwele Kenya selithethe isinqumo sokuthi kumele kususwe esikhundleni umsekeli kamongameli umnumzana Rigathi Gachagua okuthiwa wadinga impahla enengi esebenzisa imali ayithola ngobukhohlakalo. Udaba lolu solusezandleni zedale lesenethi ezadlulisisa isinqumo lesi. Le yiStudio 7 nesakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Weziphathelene leMelika, izulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Hurricane Milton lizakuna namhla esabelweni seFlorida lapho elikhangelelwe ukudala umonakalo omkhulu. Abantu abaningi sebesukile ezindlini zabo baya endaweni zokuphephela ezivikelekileyo kulandela ukuxwayiswa ngabogatsha lwezomkhathi. Izulu leli lomoya omkhulu oqothula imbokodo lesisekelo ohamba nesiqubu samakilomitha phezu kwamakhulu amabili ngehola 250 kilometers ngokubika kogatsha lwe-National Hurricane Center. Elinye idolobho elizatshaywa isiphepho lesi yiTampa Bay lapho kuhlala khona abantu abedlula izigidi ezintathu 3.3 million. Ngeviki edluleyo kube lesiphepho esifanayo iHurricane Helene esibulele abantu abedlula amakhulu amabili endaweni ezigoqela khona eFlorida laseNorth Carolina. Untukameli Nkomo weStudio 7 uqoqele isizalwane seZimbabwe esihlala eFlorida khonapha kwelamelika umnumzana Mavela Siziba.
Wathethi kulomoya eyizwi lalikani kakhulu but kulomoya ongani sukuthola amandla mbijana but akukabi kubi kakhulu. Abantu abaningi sebesezindlini zabo manje. I think imigwaqo eminingi sivaliwe, le ndawo eziningi ezothenga ukudla lefuel I think zivaliwe namhlanje.
Sibonile iziphathamandla zixwayisa abantu ukuthi basuke kwezinye indawo. Lapho khona ungathi lisukile yini ezindlini kumbe litshelwe nje ukuthi ayihlalane ezindlini ze?
Ngithi abazange bathi sisuke but bathe nxa ubona ngani awukho safe wena njengomuntu uyazenzela uchose ukuthi usuke nxa ufuna ukusuka. But I think I saw much.
Ubakhona yini abanye obaziyo abasukile?
Engikwaziyo bangani bakhatshana mbijana lathi bathe bazahamba ku-shelter namuhla emini ilanga lingakatshoni ngoba I think ilanga ngasathi yatshoni kuyabe kungasahambeki.
Wena lo mdeni wakho lapha elikhona lizizwa livikelekile?
Okwamanje ya mbona ngani sisavikelekile asazi njengoba asikaphiwa ama-update amaningi kakhulu but okwamanje ngani sayi ngenhlethemba lokuthi sisavikelekile.
Bathi lizaqalisa nini ukuna kahle kahle izulu?
Ekukhulumeni kwabo bethe ilanga naso siyatshona ikholapho elizaqalisa khona emini around emini kumbe ngalanga siyatshona especially ilanga siyatshona ikholapho elizaqaliswa lo moya omningi lezulu langikhona elesiphepho.
Ukuphela-ke bayatsho yini ukuthi lizakhawula nini?
Abangakhulumanga ukuthi lizakhawula nini ngani bathi lizalingana ubusuku bonke kuyadiphenda ngokuthi lingaphi kwangkhona but abakakhuluma ukuthi lingaphela nini but by kusasa ekuseni liyabe selidlulile.
izinto zokusebenzisa lezokudla nje izinto zendlini njengoba kukhanya kuza kuba lo monakalo ongathatha isikhathi ukuthi impela indawo eziningi zivulwe lithengile yini
akwamanje ukudla kukhona I think abantu abaningi bebethengiwe ngoba abantu baphiwe isikhathi sibile sokuthi bethenge ngama-warning and ngithemba futhi after lena enye i-storm athi yenzakile abantu labo bebengani sebelokukhalipha mbijana endaweni zokulungiselela into zokudla nokuvala amawindi landandani into ezinjalo
umnumzana imavela siziba isizalwane sezimbabwe esihlala emelika esobeleni seflorida lapho kuzakona khona izulu lesibhebho namuhla bexoxa lontungameli nkomo westudio 7 kusigaba sabadabuka ezimbabwe abahlala kwamanye amazwe kulabadabuka ezimbabwe abahlala kule Botswana asebethole ithuba elihle lokuziphilisa ngezokulima kulandela isinqumo sakulelo lizwe sokuthi kungasadingwa ezinye izilimo ezifana lembhida amatamatisi lokunye ngaphandle kwelizwe intathela izindaba yestudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo
Ngomnyaka ka-2022 leBotswana lanquma ukuthi kungasathengwa ezinye izilimo ngaphandle kwelizwe kukwenzela ukuthuthukisa ezokulima kulelo lizwe. Lokhu sekuvulele amathuba kwabanye abeZimbabwe kakhulu abafundela ukulima ekhaya ukuthi bangene kuhlangothi lolu. Omunye wabo ngumnumzana Sipho Moyo wafundela ezokulima ekolitshini le eSigodini Agricultural College esigabeni seMzimwani. Umoyo ulima izilimo ezifana lamakhabe, umumbu, ibilebile liluhlaza, idelele kanye lamatamatisi duze komuzi weMurwa wona ukugcwadlana nje leto. Lopole Haboroni uthi isinqumo seBotswana sokuthi ungasathengwa ezinye izilimo phandle kwelizwe kuyabaphathisa kakhulu ngoba belima besazi ukuthi izilimo zabo zizathengwa
kuyaphathisa kakhulu ngoba kebe kusinika amathuba amakhulu for ukumaketha ukwazi ukuthi uthatha lapha isilimo sakho susa lapha usisendaweni nje lapha siyothengiswa khona uyabangasela ama challenges ukuthi iflade iproduce oyabulayo ngoba uyabukwazi ukuthi nxa uyivuna iya straight kuma-consumers
uthi noma nje ukulima kulibhizimusi eletha inzuzo kule migoqo abahlangana layo njengabalimi bonke umoyo uthi kuntshintsha komumo omkhathi i-climate change iyabalimaza kakhulu okudala ukuthi balahlekelwe izilimo
kugcine kusiba nzima lokuthi i-planting program yakho uyimise njani ungazekelisa ngesizini edluleyo abezomumo omkhathi bebethembisa ukubana lo nyaka kusoze kubele lo mtshazo so ngendlela zokuthi umumo omkhathi uyajintsha labo bagcina bengasayenalisanga ukuthi basiphe okubambekayo okuza sigayide ukuthi ngezilimo zethu silimini ngoba iningi lalilimi lamatamatisi lathi singile silawo khonapha ngemva kokuthi lawa echayiwe lazohlanyela kutsha so la sokuyi-4 years
omunye laye okubhizimusi yokulima umnumzana Mpumuzo Nyoni uthi wabona ithuba lokungena kwezokulima ngenxa yomkhathi otshisa kakhulu kwele Botswana lokuswelakala nje kwezinye izilimo ezithiyeleyo
langa latshisa kakhulu kube nzima ukuproducer umqando ngesikhathi somqando beside kuyaqanda kakhulu and then bese kusanzima ukuproducer and then sembona i-opportunity ukuthi if ungakwanisi ukuthi uproduce ama-crops onalawa uphambana lama-weather analawa ngesikhathi selanga ngesikhathi kuqanda
uthi ukuba ngumuntu wokuza incintisana lezizalwane zeBotswana noma nje kungumgoqo akubahluphi kangako
ya khona kuyi-challenge not at large but ukuthi uyabungakwazi ukuthi kwini okuza yenzakala kusasa but in most cases kuleli lizwe labantu abalama-interest labo ukuthi bafunde khonokho okwaziyo you share ulwazi
uyoni uthi umuntu uyabe ngalahlekanga uma ethethe ungena kwezokulima
inzuzo ikhona ngoba everyone ukhangelela ukuthi ngali kuphuma nje ilanga kumele be lolutho olusetafuleni ukuthi uza kulanda what are you going to eat emini kufunakala ifama ntambama kufunakala ifama ngaba ngumtshato kungaba kuyini kudingakala ukuthi kube le fama
ngesikhathi ehlangana lo mongameli Emerson Mnangagwa kumhlangano oqhutshwa mnyaka yonke phakathi kweleBotswana leZimbabwe eBay National Commission umongameli Mukhwetsi Masisi wancoma kakhulu izalwane zeZimbabwe ngolwazi lwazo olujulileyo kwezokulima uMasisi wathi kungenzeka ukuthi bakhulumisane leZimbabwe abanye bazophathisa njengabalimisi ukuthuthukisa isigaba sezokulima kweleBotswana eleZimbabwe lalihlonishwa kakhulu kwezokulima ikakhulu ekulimeni umumbu emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika ngumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7 Durban, ngisabona kwele Botswana.
Sokuthi sikhathi sokuzwa imibono yenu linamba laleli besitudio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Yey, sanibonani, sanibonani bantu be-studio 7, sanibonani bakithi bantu bakamthokazi. Siyabonga bakithi ngenhlelo elisifakela zona ikakhulu nje enyuzini zesintu njalo ezithanda ukuba leqiniso. Yey, umnangagwa lo lebandla lakhe lelezano. Lo baba lo kangazi ngempela ayikho into azasenzela yona empilweni yakhe yonke ngaphandle kokuthi yena akwaziyo ukuthi abophe abantu abangenzanga lutho. Kodwa nje iconomy ngeke azayibophe umnangagwashem. Lokho nje siyofa size sizohlupheka size siyokufa fi ngomnangagwa yena lo. Lokho etshintsha amazimdola kuthiwa yena amazimzigi la kuthiwa kuyini into zakhe zenu. Kuyoze kuyophela uyoze owesifela yena okwakhe akudingayo ukufela khona lapha kulokuthi abhekane lamacala akhe okusibulala. Kubuhlungu lokho okwenziwa ngumnangagwa ngoba akalandaba akalanembeza akalandaba labantu abahlupheka iZimbabwe yonke ingaka.
Bulisto nje 70 njani? Hayi ngithi mina asele nini uchava amakhanda ngamalethi ethi kobulawayo. Abafana bathunyiwe ukuthi bayithathe imali. Ngesikhathi sikamugani izigidi nezigidi zanyamalala kuphela kanjalo. Yana le sokupheliswa abantu abayiluchaka amakhanda yinto nje yazakalayo abanikazi bayayazi eZimbabwe ngakuhamba istreet ngithola umbhobho never indlela amasiya owamaningi ngakhona istreet vele ungako cross nje from one street to another bengakubambanga abafana bakahulumende. So into leyi singajanga amakhanda abantu bakithi labanikazi bayo bathunyiwe abafana benzile umsebenzi wabathethi nje futhi bathethe ngumuntu ongakathintshwe ngumuntu. Lapha nje sokuthalisa ngamakhanda nento ezincane nje futhi emini libalele izibova kwenzakali lokho and indlela abahweda ngayo indlela abayenza ngayo umsebenzi bengajahanga kuyabonakala ukuthi bali back up abelindiwe ukuthi baqeda umsebenzi bahambe.
Sanibonani basakazi bakastudio 7. Kangipheli moya nanoma lingawafundi awami ama-audio engilisendela wona. Bengifuna ukukhuluma ngale ndaba yamadoda la asha imali lapha kobulawayo. La madoda ngiyabongela ngoba le mali izosiza kakhulu ekuthuthukiseni umnotho waseZimbabwe. Ngoba kuyazakala ukuthi amabhenki aseZimbabwe ahlale ekhala ngokuthi anamali. Nomnotho weliza wawuthuthuki ngoba imali kayikho elizweni. Kodwa la madoda imali angayisebenzisa elizweni ingasiza kakhulu ukukhuphula umnotho. Mangabe kuyikuthi akubona abantu bezaniphefu abayitshontshile le mali.
Studio 7, Studio 7. Siyabonga ukuhlala njalo njalo lisithulela indaba ezimnandi ngolimi lwakithi lesiNdebele langesishona njalo. Bengithi ngiphawule maqondana le mali ecatshileyo. Since umgabe ngupresident akukaze kubanjwe inkunzi eZimbabwe ebhenki kuphethe ama AK-47 abantu bakhona bengabanjwa. Laba ababambe inkunzi eBulawayo umnankagwe yabazi kahle ukuthi ngobani.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Ulayi jokulamhla uhlelo lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe kule Diaspora Forum sixoxa ngokhetho lweMelika oluza kuqhutshwa ngolwezi lonyaka. Singakehlukanisi sikhangele ezinye iindaba ebezikhokhela namhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi intatheli zindaba labasebenzela inhlanganiso ezizimeleyo kumele besekele inhlelo zikahulumende weZimbabwe. Kutsha umkambo wembare musika eHarare ukulabantu abalahlekelwe yimpahla enengi ethengiswayo. Kwenziwa ukhetho lukamongameli kwele Mozambique ukhangelwe ukuba kuzanqoba webandla elibusayo eleFrelimo. Hayike kwanamhlanje sokwanele olivalisayo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.